abasekeli bebandla le-MDC babuye ngobuningi bezovalelisana nomuye embuthanweni obugoqela iziphathamandla ezinjengomkhokheli walelo bandla umnumzana Nelson Jamisa, abasekeli bakhe umnumzana Washman Ncube lo mnumzana Thandai Biti kanye lomeya wedolobho leHarare umnumzana Herbert Gomba. Umkhokheli welinye lamacele we-MDC unkosazana Thokozani Khuphe laye kanye nomlawuli wedale lephalamende webandla le-ZANU-PF u-advocate Jacob Mudenda lezinye inkokheli zokholo kanye lengatsha ezishiyeneyo elizweni nazo bezikhona emfeni. Isimo enkundleni besiveza ukudana okukhulu, isikhulumi esinye ngasinye siveza ubuhlungu bokulahlekelwa yintombi ekade ithembisa ukuthi izakuba lela kusasa elibukekayo kwezombusazwe ngoba besanda kukhethwa ukuba ngenye yenkokheli kuhlangothi lwabesifazane kubandla le-MDC kukhetho lwe-Congress olwenziwe kumaviki amalutshana adluleyo. Unobhala ogatsha lwabatsha kubandla le-MDC u-Osalo Siziba uvalelise omuye esithi bazaqhubekela phambili ngephupho lakhe lokulwela intsha elizweni.
Sidilala ngokuthula ulwe kulo okulungileyo, thina njengabatsha sizaqedisa ukuhamba kwethu ukuze ke ukukhululeka kwabantu beZimbabwe kubuye kithi.
Uqhubeke wathi ibandla le-MDC lilahlekelwe ngumuntu wayelesipho sokududuza lokuqinisa abayabe behlukuziwe besesibhedlela luba emajele bebotshelwe ezombusazwe.
Ubimbayi bengumuntu othanda ukubambanisa abantu, ikakhulu kithi abatsha. Uyakwazi ukuthi abatsha i-energy nengi kakhulu, so kufuna umuntu ongakwazi ukulimisa. Ubimbayi bengumuntu okwazi ukubambanisa abantu njalo, ube ngumuntu onceda abantu ezikhathini zokuhlupheka, ikakhulu ngendaba zemithandazo njalo lokunceda ke abatsha bethu ke abahlukuluzwa izanu esithi social psycho support, ukuze abantu ke bekwazi ke ukubuyela ke esimeni sobuntu esibhidliswe iZANU-PF.
Umsekeli kamkhokheli we-MDC umnumzana Washman Ncube uchaze umuye njengentombi eyayizithobile ikhuthele njalo iqakathekisa uNkulunkulu. Uqhubeke ethi umuye akazange wafuna ukusebenzisa ibizo likayise, yena wayedumile njengomkhokheli wakuqala webandla le-MDC ekhomba ukuthi uBimbayi wazicintela indlela yakhe yedwa ngokukhuthala kwakhe.
Lamhlanje besiselebreta impilo kaBimbayi Tsvangirai Jaba, intombi unfortunately ethethwe masinyane engakaqalisi lokuqalisa ukusebenza umsebenzi ade sezikhethele wona. Esikwaziyo ukuthi loba waye ngumntaka President uTsvangirai, yena wayehlale ngumuntu ozehlisileyo, umuntu ozibeka phansi, umuntu olenhlonipho. Wangebe wabakwazi ukuthi yizibulo likaTsvangirai ngendlela ade ziphethe ngayo.
Kunjalo nje inkokheli ye-MDC ithi ikhathazekile kakhulu ngokuziphatha kwabanye abasekeli balelo bandla abathethise inkokheli zamanye amabandla wezombusazwe ezikade zizoduduza imuli kamuyi. Kube nokukhonona okukhulu kuhazwa unkosikazi Thokozani Khuphe obandla le-MDCT kanye lo-advocate Jacob Mudenda ongumlawuli wedale lephalamende ozemele ibandla elibusayo eliZANU-PF. Umudenda wehluleke ukuqhubeka esethula umbiko wenduduzo ngemva kokuba abasekeli be-MDC beqalise umsindo wokumhoza waze kwalamula uChamisa osukume wakhuza abakade bangomsindo wacela uxolo ukuze uMudenda aqhubekele phambili. Uncube uthi kulusizo okwenziwe ngabasekeli bebandla lakhe ngoba kungasilo siko lesintu ukuphatha ngale ndlela abayabe beze ukududuza abalahlekiliweyo, kodwa ubuye wathi lokhu kukhomba ukuthukuthela kukaZulu ngesimo esibi elizweni esilethwa libandla leZANU-PF.
Kuqakathekile ukuthi sihloniphe umuyi, kuqakathekile ukuthi sihloniphe inkokhelo ezikhona, sihloniphe labo ababuye ukuzokhala lathi njengemuli ye-MDC. kuyenzakala njoba sikubonile ukuthi ngenxa ukuthi abantu ezweni laba babuhlungu kakhulu abantu badubeka kusuke bangenelwe ngumoya wokuthi bathethise benze ezinye izinto ongamelanga zenziwe akumelanga kube njalo njengoba upresident uChamisa echile ukuthi hayi nxa kuthi indawo ezinje asike sibambe nini inhliziyo yesilumeni imilomo yangaphansi siqinisele loba sisizwa ukuthi siyahlabeka
unkosikazi Tsvangirai Jaba obhubhe ekuqaliseni kwayenalivi ngamanxeba awathola engozini yomgwaqo yena labanye bakhe bevela kobulawayo ngenyanga edluleyo bendodana kamuyi owaba umkhokheli wakuqala webandla liphikisayo le-MDC. Umuyi obendele koJaba ubekwe emathuneni aweGlen Forest eHarare namhlanje. Mele i-27 miseHarare ngingukibson bebe.